Okukhona Chris ukuthi sesibuyelile njalo kumnyaka ka-2008 uGono esesengugovernor we-Reserve Bank lapho esasibona khona umkhonomi welizwe umanejwa ngokubophana ngokufaka imithetho eminingi osokusenzakala khathesi ukuthi umkhokheli we-Reserve Bank uthumele umbiko wokuthi yena usefaka izisebenzi zakhe ukuthi zingene emakampanini zisiyahlola ukuthi amakampani athengisa njani impahla zawo.
Manje nxa ukhangela ubona ngani lokho kuza kwenza umumo ube njani?
Okwenzakalayo yikuthi amakampani amaningi elizweni asethengisa impahla zawo ngokuthi ubhadale njani. Nxa ubhadala ngokuswayipha kumbe ukutransfer imali kulentengo yakho, ukuthenga nge-bond note kulentengo yakho, bese kusithi ukuthenga ngemali yaphandle lapho kulentengo yakho. Now, okusenza ukuthi abamankampani osomabhizimusi bayenze njalo yikuthi sonke siyakwazi ukuthi elizweni leli kasilungisi lutho. Bonke esikuthengisayo kuleli lizwe ngesikuthenga kwamanye amazwe. Now, i-bond note akanelisi ukuthi uyelitshintsha phandle ngale ubusuthola imali yaphandle kwelizwe. Kanti ibhizimusi nxa lisiyawoda phandle kwelizwe lithenga ngemali yaphandle kwelizwe, leyo mali isinyamalele kayisatholakali elizweni lapha. Ngiyakholwa ke osomabhizimusi bafaka lezo ntengo ezithiyeneyo besenzela ukuthi banelise ukuthi njalo behambe behoda ezinye impahla.
Akusichasisele ukuthi uthini lapho?
Abayibo ababona ngokumaneja umkhonomi kutho ukuthi bona kabavumelani lakho khona lokho. Bakubona lokho kuyinto elicala. Kodwa into abangayinanzeleliyo yikuthi khona umkhonomi vele wona ngendlela osebenza ngawo usebenza ngama forces okuthiwa khona i-demand and supply. Now, i-demand yemali yaphandle isintengi ukwedlula i-supply. Siyakwazi ukuthi khona uma ibhenki lelizwe lisebenza kuhle, liyafaka imali yangaphandle kwelizwe itholakale emkambo ukwenzela ukuthi ukuyidinga leyo mali kungahluphi. Lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ibhanga lethu lehulumende leyo mali yaphandle